yasumpandoa ubusisi sasalam impilo yami igcinwe nguwe nephupho lami lifezwe nguwe awukhosi bless umpandoa ubusisi sasalam impilo yami igcinwe nguwe nephupho lami lifezwe nguwe
Oh, yeah.